Ngokusho kombiko wethulwe ngu-Consul General unkosikazi Melody Chaurura kusukela kusasa kuze kuyefika mhla ka 24 Lwezi, i-consulate yeZimbabwe eJohannesburg izavulwa malanga wonke kukoqela langomgqibelo langesonto kusukela ngo-6 ekuseni kuze kuyetshaya u-4 o'clock ntambama. Lesi sikhathi sivulelwe bonke abafuna ukuthola incwadi zokuzalwa ama-birth certificates lama-passport. Inani labantu abasizwa yile ofisi ngosuku liza kwengezwa lisuka ku-375 lisiya kwabayinkulungwane 1000. Ngokombiko wethulwe yi-consulate, bonke abafuna ukuthola ama-passport lencwadi zokuzalwa kuzafuze babhalise kukhele ebulenjini be-internet ethi www.zimbabweconsulate.co.za/appointment. Leli kheli lizavulelwa bonke abafuna ukubhalisa ngo-4 o'clock emini. Obhalisayo kuzafuze abhale amagama njengokufakwa kwawo esithupheni ukuze angakhonjwe muva esiseconsulate. Ake kuzavunyelwa ukuguqula ilanga lesikhathi asiphiweyo sokuza econsulate. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi leli nyathelo lizaphathisa kakhulu abanengi.
Selokhu waqala iCovid, iconsulate ibithatha abantu abangu 375 kuphela, njalo i-online application ukubook appointment kusenziwa ngolwesithathu ngo-4 ntambama. Nxa sekudlule imizuzu emithathu kumbe emhlanu kuyabe sekugcwele. Sicabanga ukuthi ke lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi banelise ukuthi bathole i-appointment, njalo futhi banelise ukuyathatha ama-passport forms, bathathe lama-birth certificate.
Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eZim Imbokodo, uNkosazana Victor Mathutu, uthi kuhle lokhu ngoba abantu abaningi abafuna ama-passport bese bedlelwe izimali ngotsotsi abahle bavimbe izikhala zonke zokubhalisa.
Abantu abaningi sebedlelwe izimali eziningi kakhulu ngabantu abathi bona bayabasiza ukubhukha. Babhukhelwa ngabo 300 rand umuntu abhukhe i-appointment eyodwa. Okwenza njalo yikuthi bekunzima ukuthi abantu bakwazi ukuthi babhukhe i-appointment yokuye eZim Consulate. Nxa sokuzathi kuthathwe abantu abayinkulungwane ngelanga kulalaba kade bethathwa akade bengayi-375 ngelanga, kutsho ukuthi sizabona umehluko kakhulu. Siyakujabulela lokho.
Kodwa kuMathutu uthi nxa kungalungiswanga eZimbabwe lapho okuzaphuma khona ama-passport la, lolu hlelo ngeke lusize ngalutho.
Akwenziwe phele kusheshiswe langale eZimbabwe ngoba abantu lo babengaze bethola abafomu lapha beyinkulungwane ngelanga. Nxa iZimbabwe ingakwazi ukuthi emahofisini ama-passport kuthathwe amafomu angu-1000 ngelanga, kwenziwe lawo ma-passport lama-certificate angu-1000 ngelanga, bazohlala abantu bephethe ini amafomu wabo ngezandla, kodwa kusiba nzima ukuthi bayisubmitha emahofisini ama-passport lama-certificate eZimbabwe.
I-consulate abafuna ezinye izinto ezinjenge-temporal travel documents, TTD, lokunye akudingeki ukuthi babhalisele ukuzothola lolu sizo, kodwa bona basizwa kuphela phakathi kweviki kusukela ngo-9 o'clock ekuseni kusiya ku-11:30. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Thuso Khumalo.